Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 11 kunhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
lesikhathi ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekuvalela phume lohlelo licacileyo lokuthi injection leizane kanjani
Kupupe abantu abalichumila nyenge coronavirus yeZimbabwe isolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi gakaphumele sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane
kuyabongeka ukubana laba abandla umnotho weZimbabwe lo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zezi
Kule nkampani ya kwele Russia emba amadayimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha iCOVID-19. Ele South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge mhlaka 15 ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abalichumilanye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani labantu asebebanjwe umkhuhlane kuleli laya kunkulungwane ezedlula amajumi amathathu 34,864. Asebefile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu amathathu lamajumi ayisithupha lane 1,364. Inani labahlaselwa yilomkhuhlane kanye lababhubhayo liqhubeka lisehla ngesikhathi uhulumende elandula impiko ethi gakaphumile sinqumo ekuthini uzathenga uphi umuthi wokujova abantu ukuze bazivikele kucoronavirus. Kulembiko ephume kumaphephandaba ebisithi uhulumende uzamelela ingcwethi ziqale zicubungule ubukhali bomuthi ozasetshenziswa andubana ilizwe libe kwazi ukuthi lithenga uphi. Kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosazana Monica Mutsangwa uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo. Ele Zimbabwe liphakathi kokukhulumisana lele China ngokuthenga amajekiseni alo alungiswa inkampani yeSinopharm kanye lele Russia ngejekiseni yalo eyaziwa ngokuthi yiSputnik V. Ele South Africa lona lithenge umuthi olungiswe inkampani ye-AstraZeneca kwasokutholakala ukuthi umuthi lo awulaphi ngokugcweleyo umkhakha we-COVID-19 osuqhamuke kulelo lizwe. Kodwa izolo inhlanganiso ye-World Health Organization yethule umbiko isithi umuthi lo uzasebenza lakulumkhakha. Le yinto echiye abanye betitekile besithi iqiniso kabasalazi. EZimbabwe kona abanye bathi balokwesabela ukuthi njengoba uhulumende elembali yokubandlulula ekwabeni ukudla ulakho ukwenza okufanayo ekuhlabeni uzulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ucubungula ezompusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ongumkhokheli wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Akukaphumegcina ukacaca ukuthi abantu izanikwa njani le injection besikhangela ukuthi uhulumende walesi sikhathi bekufanele aphume lohlelo olicacileyo lokuthi injection le izanikwa njani kumbe izanikwa ngama-districts kumbe ama province kucace lokuthi izabe ihlathelwa kuwapha ama centers ucace kodwa kwakhathesa ukukaphumi khona ngokunjalo ke njoba sisazi ukuthi eZimbabwe sibalo hlupho lokuthi kulabanye abantu abasuka baphathwe ngcono kulabanye abantu basuka bangathi bayesaba ukuthi engxenye izathi sibuyile bese kusiba leketa abajabi ukuthi kuqalwe ngokunikwa abanye ikakhulu bona abalenhlanhle ukuthi bona bakuhulumende labona abangathi bazi ukuthi bona ngabe ruling party yeZANU-PF phose yiba bangaqala so besifisa ukuthi into le ingayenziwa kungeniswe bonke abantu bama-stakeholders atshiyeneyo kuvunyelwa ukuthi kuzaphathwa njani kodwa sikhuluma kanje kathesi nxa kuthi iyabuya ngeviki ezayo kuze kufike lesi sikhathi kungakacaci ukuthi injection izanikwa njani abantu because okuluhlupho so ke khonokho abantu bazibuza imibuzo ukuthi aluba sibile uhulumende kathesi uyatshengisa ukuba ngumuntu ngoba impilo yabantu bonke asuye abantu abezanu-PF bodwa kodwa yabantu bonke kufanele injection lingabuywa inikwe abantu bonke abantu bahlatshwe ngendlela eqondileyo kungabi lokukhethana kule indaba yokuthi abantu banikwele umuthi
selikelezwa na ukuthi iJackson le ingafika ngobani abazaqala ukuthi bahlatshwe
well thina njengezakhamizi okwale injection okufanele ihlatshwe abantu lathi siyizwe enyuzini sizwe lama newspaper lakubo social media kodwa iqinisweni asikatholi uhlelo olucacayo ukuthi iprogram yakho izahanyiswa njani asikezwa futhi lokuthi abantu abazaqala ukuthi banikele injection ngobani kodwa ke besifisa ukuthi aluba kuyananzelwa nguhulumende labona abazaba yingxenye kule ukuthi ngasikhuluma kanje kade singaso kufakiwe iqula labantu esingathi yicommittee ezempila kahle ngenisa laba lasi zakhamizi lamanye ama stakeholders nje wonke ukuthi kube le ndlela yokuncedisana ukuthi injection lengayibuya ukuthi wonke umuntu ayifinyelele lokuthi kungabi lokukhonana phakathi kwabanye abantu khona kube kuzancedisa njalo phela sinanzele ukuthi kulama districts atshiyeneyo kulama provinces atshiyeneyo konke lokho kwakacaca ukuthi kambe injection ingabuyiza nikwanjani ngoba ngabonga unikwa nje kungaqedakali kuze abanye abantu babe lobunzima bokuthi bayithole so kuyisifiso sethu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi ngale injection ingabuya kube segcekeni ukuthi izanikwa njani abantu kugqiniswane labo kube lamaceba afakwayo abambekayo ukwenzela ukuthi nxa isibuyile kungabi lokuthi abanye sebesele phandle kumbe abanye sebetholile so ke sikhangele sonke sivula amehlo lendlebe ukuthi sibone kuzahamba kanjani kodwa njalo thina njengezakhamizi sizimisele ukuthi hayi singabona ungathi akuhambi kuhle asoze sithule sizakufaka kube segcekeni ukuthi hayi shindlela okwenziwa ngayo le okuphathwa ngayo le injection inikwa abantu ayisikho ukwenzela ukuthi masinya nxa kulezi gwenxa kulungisiswe masinya
umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezompusazwe njalo ngohlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kunjalo nje inkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe iAlrosa PJC ithi izathengela iZimbabwe amajekiseni ecoronavirus alungiswe kwele Russia aweSputnik V. Umbiko lo uza ngesikhathi uhulumende esememezele ukuthi amajekiseni awaphiwe ngele China azaqala ukufika elizweni ngomvulo. Sixoxele ucubungula ezompusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyabongeka ukubana laba badla umnotho weZimbabwe labo bakucabangile ukuthi bephendukise okunye ukuzoncedisa izizalwane zeZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe eqinisweni ngabantu abazintandane kulusizi ukubana silomama umonika esikhumbulayo ngemva komnyaka ophelile waphuma esithi iZimbabwe ancedisa iChina. So ukuthi lanamhlanje njengabantu bakulelilizwe sithi okuzaphuma emlonyeni kaMonica yikho esingakulalela njengelizwe siyabe siyazikhohlisa. IZimbabwe kayina capacity yokuthi ngathenga anything. Uma kungaba le mali kuyabe kuyindlela yokubana bezinotise ngoba siyakwazi ukuthi kwelakithi lanoba kuthiwa imali yokuyathenga ibhokisi lomufi abantu bayabe befuna ukuthi betshontshe. So mbona ngazathi kufuze ukuthi sikuvume ukuthi kungathiwa uma kungathi abantu bayatshontsha malini ngoba abantu abasiphetheyo ngabantu benkohlakalo ngabantu abajayele ukuzinothisa ukuthi abantu benze anything ezasiza umphakathi kakukho kubo lokho
ukuthi bengaze betshontshe imali ekhangelane lomsebenzi ongaka okulwisana le coronavirus ifuzwayo
akusiyo into entsha leyo baba ungakhumbula odinga umphathi ntambo wezempilakahle u-Obadaya ukhitshwe yiso isandla baningi abathintekayo ukuthi nampa ama-tenders emalini zemkhuhlane kithi sesalahlekelwa zinhloni salahlekelwa yobuntu akukhethelekile ukuthi imali ngeyani ngafika ezandleni zabantu bakithi if either ba-inflate ama-prizes besenzela ukuthi bebe and kwelakithi akusethusi yikho vele uzathola layena low owayetshontshile ngesikhathi sewilo vele sebisele so elakithi ubusela ayisiyonto okuthi yethusa inhlalo yethu
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe Isitichi samagesi ewange power station esikusigaba sika unit 1 silumathe umlilo santsha izolo ntambama kwacitsha amagesi kwezinye indawo umphathintambo wenkampani yezesa holdings umnumzana Sydney Gata wethu le umbiko esithi umlilo lo ubangelwe ikuvuza kwedizili Uthe isehlakalo lesi sibangele ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngamandla kagesi angena ku-140 megawatts phakathi kwamahola amathathu. Kodwa uthe baphezu kwalo lolu daba njalo namuhla amagesi azabe sekhona ngokugcweleyo. Imifanekiso esenkundleni zokuxhumana ibonisa amalanga abilentuthu ethunqayo kulesi sitichi. Ele South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe-Bed Bridge kusukela mhla ka-15 ngeviki ezayo. Imincelele ivalwe ngenyanga edluleyo uMongameli Cyril Ramaphosa esithi umkhuhlane we-COVID-19 ubusumemetheka kakhulu. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokwesimemezelo esenziwa uMongameli Cyril Ramaphosa, imincele yakwele South Africa ogoqela lowe Bed Bridge osetshenziswa ngabeZimbabwe abaningi ikhangelele ukuvulwa ngomvulo mhla ka-15 Nhlolanja. Wasaphethe isikhundla sikasikomiti wenkampani ye-Border Management Agency umnumzana Kene Ravele. Utshele ikomiti yephalamende ebona ngendaba zasekhaya ukuthi basebenza gadalala ukuze imincele ithi ivulwa kungasela migoqo. Uthe sebeqhube umhlangano lesiphathamandla zomngcele eZimbabwe kumizamo yokuthi basebenzisane ukuthi kwenqatshelwe kuminyana kwabantu emngceleni we-Bed Bridge. Uthi okwakuqala bafuna ukuthi isikhathi zokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu emazweni omabili zifanane ukwenzela ukuthi izihambi zingathi ziphuma eZimbabwe zifice South Africa sekuvaliwe. Bafuna njalo ukuthi kube lokukhulumisana nxa kudindelwa abantu amapasipoti ukuze kungathi kucele leZimbabwe sebedindelwe kwaphela kutholakale ukuthi kwele South Africa bagcwele bayaphuphuma. Umnumzana Ravele ututaba lokunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwamazwela omabili ngolunye abakhulume ngalo kabanzi.
They have made of a commitment to deal with the issue of fraudulent COVID certificates and illegal crossing at the borderline.
Sebe siphe isiqiniseko sokuthi bazaqinisekisa ukuthi akekho ophuma eZimbabwe esebenzisa incwadi yamanga yokuthi akalalo igciwane le-coronavirus.
Because what has been happening in the past was that when the volumes of people become higher, some of our neighbors will open the floodgates for people to just walk in.
Uthi bakhulume kabanzi njalo ngokungena kwezalwane zeZimbabwe kule South Africa ngokungekho emthethweni. Kulandela insolo zokuthi amanye amapholisa eZimbabwe lamasotsha kwele South Africa aphiwa imali esifumbathiso ngabafohlayo laba. Ukuvulwa kwemingcele lokhu okukhangelelwe ngomvulo sekomukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwemncele lokhu.
Abantu njengoba nje behlezi lapha balande imisebenzi kodwa banemigene ekhaya abayishiyileyo okwenza ukuthi bafisa nabo ukuhamba besiyabona abathandekayo babo. Okunye futhi ukuvuleka kwamabhoda kwenza ukuthi i-trade nokumuva kwamagoods nama-services kube lula, kwenzeke kalula.
Isikhulume senkosi yakwaMthwakazi ubulelani lobhengu lakhumalo umnumzana Bonman Khumalo uthi kuzasiza kakhulu ngoba abaningi amapasipoti asephelelwe isikhathi abasakwazi ukuthi benzeni. Ufuna njalo uhulumende weZimbabwe loweSouth Africa bengalokothi ukekela usenzakala ingxabangxoza yeseminyeminye ebonakala enyakenye lekuqaleni komnyaka.
Awungeke ukuthi uvule ibhoda uhlangothi olulodwa ngale kungavulwanga, akwenzeki. Kufanele loba kanjani bakhulumisane bavumelane ukuthi kwenziwa njani. Isiminyeminyele siyane sika-December, hayi afanelanga ukuphinde kwenzeke lokhuyana. Uma ungenzeka ohulumende bobabili sizabafaka icala lokuthi abanaki impilo zabantu ngoba kufa abantu laphaya, baya-expose abantu ku-corona okungalunganga.
Ukuvulwa kwemingcele lokhu bekuthinta kuphela abantu kazana labaphila ngokuthenga impahla kwele South Africa besiyathengisa eZimbabwe. Abathwala impahla eziqakathekileyo ugoqela labomalayitsha abasebenzisa amaroli amakhulu ndawonye labeZimbabwe abafuna ukuzibuyelela ekhaya bebelokhu bevunyelwa ukuphuma elizweni. Abahamba ngendizamtshina labo bebelokhu bevunyelwa ukuphuma bengena kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZimu Live ibika ukuba ibandla leMDC Alliance lithi alilani lokwenza lenkulumo zamabandla ombusazwe ezikhuthazwa libandla likaMnumzana Douglas Monzora leMDC thi ngoba uMonzora esidla lezano PF. Iphephandaba leChronicle lithi obe ngumeli weZimbabwe kwele Mozambique obulawe ngomkhuhlane weCOVID-19 uMnumzana Douglas Nyikayaramba yena owake waba isiphathamandla sebutho usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni senu.
Sanibonani kwa-Studio 7 linjani kodwa ngondlovu okhulumayo e-Studio Mphaka ngapha kwele South Africa. Hayi siyabonga semsebenzini elusebenzayo sibili ku-Studio 7 le ndaba lezi lisiphakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amaqiniso apheleleyo kodwa kwayihlanga simuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo president yakhona le party yakhona eZANU-PF abantu abalekhande elikhulu sizakhuluma sesidele kungayalanto abangayitshintsha ngeke betshintshe umthetho awayamukeli la mapoint akhulunywa ngabantu pho ayikho into esingayenza kodwa sizahlala lokhu esiphethe sikhuluma. Okusalayo injection akukho uhlatshwa bona baphezulu kuqala thinta siza kuyela emuva ngoba angeke sithembe sipetshale kamnangakho ngeke ithembise ngoba ungayigijimela ihlabe kathi ibhubhisa abantu bemathebeleleni njengoba vele akabonani labo abantu besebethemba ukuthi hayi ivikele i-coronavirus kata hayi after this time is partititabo siyabonga
linjani basakazi beStudio 7 nabalaleli lo khulumayo ngu-Arthur Sibanda ngisekugayela mina ngithanda ukuthi ngithi hayi izano kabayenzi i-politburo meeting yabo kabayenze bayephambili anti bayasitshengisa ukuthi bona bakufakayo kabakulandela kodwa bekuhamba bethelelana i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli wasola ukhaya yena lo nguyomemezelela uSimon Khama wasola wathi isan African to celebrate death let us think about the families who had lost their loved one. Wakhuluma kodwa bafa ngobulema babo ngabahambe bekwenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli kabahambe asikungeni hambani liyekwenza kodwa nxa selisifa thina siyahleka into zobulema. Ngiyabonga ngu-Arthur Senkani.
Yebo umsebenzi we Studio 7 umkhulisani okhulumayo ngokuthi sejonde hayi sakazi ngiyathaba indaba esizizwa zona sika Studio 7 mayelana ne corona sihlala sinqabele lati esihamba khona sesikwazi ukuthi hayi sinomsakazi wethu we Studio 7 asitshela ukungcono kuberedwe Zimbabwe babethumezela amameseji abo kuwhatsapp kumafoni ethu but akuzwisiseki iqiniso kakhulu sibizwa ngani basakazi hlalele njalo siyabonga inkosi likhokelele kuze kufike nininanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu
Salibonani basakazi abahle baka Studio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela amba kithi lapha ngifisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu le MDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Spanda. Sizwile ukuthi ngeviki ephelileyo ubesenelisa 70 years ephila esidla isithwala. Hawu sithi khula uze ukhokhe kobe kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka besithi iqhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenza ngokukhulumela ibandla siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu sibona ngani ngendlela okukhuluma ngayo ibandla lethu liza asukula izakhula ngendlela emangalisayo 2023 siyanqoba siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa khula uze ukhokho uhambe ngo ndolo nyabonga
Salbonani salbonani basakazi abahle khuluma loNgwenya la eSantini eGoli siyabonga ukusithethulela indaba ngoba kungasi yini hayi kube okunye kasikwazi kodwa ke ngenxa ukuthi likhona sicela ukuthi libambe njalo ngathi uNkulunkulu engalelusa alisithe ngaphansi kwesandla sikaSathane uSathane angalitholi ngoba phela uSathane uhlale ezingela abantwana bakaNkulunkulu mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi sabayeke ukukhuluma into ezingayisizwa kuma WhatsApp la ethi injection yekoro liyabulala ngoba oqala kekho sejove ngayo ngoba ingone ifike nje emalangeni la eSouth Africa lokuthi manje ngoba siphikele lo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola silisebenzisa abantu bengahambeli kude umkhuhlane lo ukhona uyabulala futhi abantu abayeke ukwenza sengathi ababonje manje utshwala buvuliwe seliyaqala igenge lencane yokulala bephuza utshwala behambe ebusuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu abaza baziphathe kahle konke lokhu kushiwo i-government abakulandele njengoba kunjalo sincengene impilo sibheke phambili kwenzela ukuthi sikwazi ukuba nesasa uNkulunkulu muhle uNkulunkulu khona uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bayophetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungaze abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekuraiti ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi amalomhlaba uNkulunkulu alisibekele liphile livikeleke kodwa okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokho okuyiziqondiso okuthiwa sikwenze le mithetho eshaywa kufuneka siyilandele futhi abantu bengenza ngathi ukujova nge-injection kuyinto entsha sivele sazalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection okuthiwa ibulala abantu likuzwe ngobani lokho linabantu abantu abayeke ukufafaza izindaba ezingamanga kuma WhatsApp group
bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wele Uganda uvule ubulembu be-intanethi izolo ngemva kokubucitha ngenyanga edluleyo phambilini kokhetho olwenziwe mhla ka-14 ngozibandlela. Umongameli we-Iran uthi lelo lizwe lizahlonipha isivumelwano elasilobelana lamazwe angentshonalanga esilivimba ukubumba izikhali zembubhiso kuphela nxa amazwe la engatshengisa ukuthi lawo ayasihlonipha lesi sivumelwano. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kungene kulanga lesibili izolo lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi obutsha bodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende olwabangela ukufa kwabantu abahlanu. Icala leli lithethwa ngesikhathi uMongameli Job ukuvuselela umnotho njalo ekhangelele ukuthi idale leSenate lipasise iziphathamandla zikahulumente wakhe azikhethileyo. Abatshutshisi kudaba lukaTrump lolu bazaluchaya kuhle udaba lwabo phakathi kwamahola alitshumi lasithupha kuthi ngemva kwalokho amagqwetha kaTrump lawo amvikele phakathi kwesikhathi esifanayo. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubonayo yikuthi iMelika ihlukene phakathi okwenza ukuthi iDemocratic Party leRepublican Party zibe ngamanzi leoyili kwenze ukuthi amaRepublicans lamaDemocrats kuSenate lakuHouse of Representatives bahlukane phakathi. Lokho ke kulomthelela kuimpeachment. Siyabona njalo ukuthi amaRepublicans awavumelani leimpeachment ukuqhubeka kwayo lokugwetjwa kwaTrump. AmaDemocrats ngobunengi bafuna kwenziwe lokho. Lokho sizakubona ona kuqhubeka phakathi kokuthoniswa kwaleli cala lize lifike ecineni bedonselana abanye beme kulolu hlangothi abanye kulolu hlangothi. Kodwa sibonile njalo ama Republicans amanyathile kuSenate bevota lama Democrats. Siza kubona kuqhubeka khona lokho ukuze kufike lasesinqumeni sokucina bazavota labo, kodwa ukuthi bazatholakala abeneleyo ukuthi bamfake icala bamgwebe akukabonakala ukuthi kungenzeka lokho.
I-impeachment le ungathi iyaziphazamisa yini inhlelo zikamongameli Biden njengoba laye esanda kungena embusweni nje?
Iyaziphazamisa inhlelo zakhe ngokuba udinga usekelo oluvela kuma-democracy loluvela kuma-republicans enhlelweni zakhe ikakhulu okuncedisa ukuqinisa umkhono weMelika ngalesi sikhathi untengintengiswa i-COVID-19 lezinto eziningi azidingayo njengoba wazibala i-immigration reform, i-racial justice reform, i-climate change, zonke izinto leziyana khuluma ngazo zidinga ilizwe leMelika lisebenza ndawonye. Njalo ke campaigne wathu zasebenze umuntu wokuhlanganisa isizwe hayi ukuba lidunga manje njengoTrump, kodwa abuthi abantu basebenze ndawonye. Lokho kakwenzakali nxa kuqhubeka kudonselwana. Ngakho kuyafisa ukuthi ngabe impeachment iyaphela masinyane ingaqhubekeli phambili.
Ubona izala nkomoni Ncube?
Ngendlela okungakhona kubonakala kahle kamhlopho ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okuvelayo kusiya phambili okwethusayo, indlela okuzaphuma ngayo yikuthi uzatholakala engelacala. Kawasoza tholakale ama-senators afika i-2/3 majority ukuthi bamtholele icala. Kodwa sizathola amanye ama-Republicans evota lama-Democrats ukuthi bamtholele icala, kodwa inani lingafiki kulelo elidingakalayo ukuthi bamtholele icala. Okungenza bagcine sebe siya kulokho okuthiwa yisensha ukumsola kakhulu ukuthi bavumelane bengamaphathi womabili ukuthi bavote ukumsola ngendlela enkulu ngesenso sakhe leso ababe besisola. Okusho khona ukuthi endaweni yokuthi atholakale lecala asolwe kwenziwe isensha abangavumelana kuyo bengamaphathi womabili.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi nge-coronavirus eZimbabwe izolo ngesikhathi uhulumende esithi kungamanga ukuthi kakaphumile sinqumo kudaba lokuthi uzathenga uphi umuthi wokwelapha lomkhuhlane. Kule nkampani yakwele Russia emba amadayimana eZimbabwe ethi izaphathisa ilizwe ngamajekiseni okwelapha i-COVID-19. ele South Africa lithi lizavula imingcele yalo egoqela owe Beit Bridge mhla ka 15 ngomvulo ozayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo half past 7 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo half past 6. Olivalelisayo ngontungamile inkomo.